So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlaka 16 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafuna ukutshengisela ngokuthula bazihlalele endlini, abazaphuma phandle bazakubona okwabonwa yingidi.
Well, kusobala ukuthi Mnangagwa seqalisele ukampaigna for 2023. So ule competition ukutshengisa ukuthi internally kuzani kukhona ongahambi kuhle.
Owaye isiphathamandla sebandla lezanu PF uMuyi umnumzana Callistus Ndlovu usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
So Callistus ukuthi kuthule khona unikwa inhlonipho kukuphi? Igugrond yathi bhuqa abantu lapha ibenefitheni kuzodalwana.
Umlobi olodumo uCharles Mungoshi kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulembiko yokuthi ibandla leMDC lifuna ukutshengisela. Ngalokho uthi abafuna ukuthula bazihlalele endlini kodwa abazaphuma bazakubona okwabonwa ingidi ethi ngapha ilunyiwe ngapha iyatsha. Umnangagwa wethule amazwi la emwenezi lamhlanje lapho kade elomhlangano wokuhlangana lozulu. Umnangagwa uphathe indaba ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Mina I think ngathi uMnangagwa umhlanise kakhulu ngenkulumo yakhe because ngesikhathi akhuluma ngereconciliation khona akhuluma ukuthi kumele kube lama talks. Inkulumo yakhe emweneze kayizange itshengisele ukuthi ngumuntu okhangelele ukuthi uba lama talks. Owakuqala uvumile ukuthi nguyo athumeza amasotha ukuthi ethi abantu ezitridini ngoba uthe ngemva kokuthi sekube lodlakela sathuma amasotha aya faka ukuthula njengoba sesibona sekulokuthula njalo sizwe kuthiwa bayaqoqa futhi olunye odlakela sizabalungisa. Into yokutshengisela ukuthi uyaziqhenya ngalokho akwenzileyo, ubona enze into enhle. Uphinde wathi yena eZimbabwe sebalungisa into efiweni, sebalungise ukushota kwewithi, sebalungise ukushota kwe-cooking oil, but akunanto eyalungayo ngoba sikhuluma nje amalayini akhona kobulawa abantu belayinile ebelayini elifiweni ezitolo akula ayikho-ke isinkwa asikho, intengo ye-cooking oil iphezulu kakhulu. So mbona ngani ngumuntu nje ongekho in touch le-reality, ongaboniyo ukuthi okwenzakala kuyini. But bese ngisithi mhlawumbe uyatshengisela nje ukuthi yena ngokwakhe nje ngumuntu ololunya ohlale ekhuluma ngodlakela, noma nje esifisa ukuthi kwesinye isikhathi engani uyavalavala ezenza umuntu olungileyo.
Indaba yalabo izembamgodi lezo okuthiwa zifile ezinye kumbe sezitholakele ziphila, kodwa kakhulumanga ngakho, ukubona njani wena khona?
Ya, ungathi upha ukugudla iguma nje ekhuluma ngezenziwayo, ekhuluma ngokuthi wahamba eRussia wasethola-ke inkampani ezabuya izogebha idamo. Then sesithi ngisakhonapho-ke ngizwa kuthiwa eBlackfields kwenzakale lokhu lalokhu, ezidlulela nje utshengisela ukuthi umuntu njengani kalazwelo le nto eyenzakalayo. Kwenze kuseni-ke ngiyabona imeseji lapho kade ebhala imeseji eduduza abantu be-India ngemva kokuthi kubesehlakalo sokuthi abantu babulewe India lapha ngabahlamunye. Ngazibuza ukuthi ulesipindi sokuthi ebhalele abantu be-India ebaduduza esehluleka ukuyaduduza abantu phose abafika 40 abafile ebhekilisi zeZimbabwe lapho, but kazange ethumeze imeseji enduduze kulalabo abantu. So kuthengisela nje ukuthi ama-priorities akhe are very very misplaced.
Yes, siyabona ukubana abanye bebekhala ngokuthi kanti vele imihlangano yakhe leyi injongo yakho na yini kahle kahle wena ubona ungani kulungile yini akwenza
well kusobala ukuthi mina ngoba sekuqalisele ukampaigna for 2023 so ule competition ukuthi ngisethi internally kuzani kukhona ongahambi kuhle so uyazama ngendlela zonke ukuthi ekuvale ukuthi ethenzele ukuthi le support because there's always been a theory ukuthi kule kuxabana phakathi kwabezebutho nabaphakathi kwe-party yena uMnangagwa ule support yabantu i-party amasotha ale support yezikhali so uyazama ukuthi ehambe endaweni zonke lapho ethengisele ukuthi yena ule support ngo-2023 uzawina so this is about i-re-election yakhe ngo-2023 seqalisile ukuthi ehle qalisile campaign.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi yecubungula izombusazwe obekhuluma le studio 7 ecingweni ekwobulawayo.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Isiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Callistus Ndlovu obhubhe izolo kwele South Africa lapho kade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. UNdlovu ube leminyaka engamathumi ayithobaminwembili lantathu. Sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbali kamuyi.
Hayi kuhle kakhulu khona kuyana kuyabukeka kobezana kodwa esizweni sakithi uCallistus Ndlovu ngomunye wathethisa kakhulu emadevelopment nxa kuyiunity eqondile ehloniphekayo uCallistus kazihambele nje vele ngakiwo kumbe kungathi ngakibo lakho asikwazi kodwa ke so umuntu ongathiwa khona anganikwa inhlonipho ukuba liqhawe lesizwe kukuphi akwenzileyo okungabekwa laphana. Kuba ukuthi wabambanisa abantu wasabela ingoma zesindebeleni ezisishoneni wabamba wakamba internationally yikho wanikwa ukuqhawa kona lobuyana ngenxa engazange igcinwa khona laphana but umuntu ongazange ekebe lokuthuka omunye umhlobo wayebuthanisa abantu ithanda abantu bobili so uCallistus ukuthi kuthiwe khona unikwa inhlonipho kukuphi igugu round yathi bhuqa abantu lapha ngibenefikethi undodalwana kuzaphi umsisemtini yiphithi absolutely nothing zero. Kabula lutho othwa khona lungabalelwa kuCallistus. This method is a deserter kuzapho. Abanye laba bathi besiyafoma izanu ngo-1963. Abazange bethethise, abazange benzeni. Bahamba le nsolo yabo. Kodwa yena uCallistus ilalo uthwa khona u-Enos Nkala lo. Baba ngabantu abangalibilebile. Baba libilebile ebantwini bakithi ngapha emathebeleleni.
Kodwa ke ngemva kokuthola uzibuse, kukhona yini ongathi waphathisa ngakho uNdlovu?
Sesithole uzibuse uNdlovu aphathisa ngakho sibili kakhulu yokudiliza izapho hayi esizweni kumbe i-development ngisho ukuthatha nje umntwana yedoctor khona ufundiswe uNdlovu oyintandane kumntu obulawele izihlobo abazali yi-ground kumbe kuyathathisa nje i-birth certificate akula lutho esilusibethi laba abasesekuzanu labo bangathi bona wenza lokhu lalokhu lalokhu ngoba babekwenza bebonke bekubuka bekhona ngani hatshi esizweni nje sokuphela ukuthi wenza lokhu inkinsi khona kuzanu ngaphandle kokuthengisa nje kuphele izaphu lokuyidilisa nokubulalisa abantu bezaphu akulani ukuthola ulodwa alenzayo which can benefit izanu namhlanje as a part in terms of i-development akulani lutho alwenza ukusikhalisa.
Hello ke ngumnumzana Maxim Kandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa icingweni le studio 7 ekwobulawayo. Umlobi obelodumo uCharles Mungoshi kasekho. UMungoshi ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela seChitungwiza. Ubeloba ingwalo ngolimi lwesishona kunye lesingisi. Uthiwe ngumkakhe uJesesi oyazakala kakhulu ngomdlalo kamabonakude uNeria. Abalobi abakhulumele Studio 7 bathi kumele uMungoshi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero ngoba imisebenzi yakhe ibisakha isizwe njalo esaziwa laphandle kwelizwe.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Kulezembamgodi ezisichiya kalombili ezenyuliweyo emgodini wegolide ziphila ngemva kwamalanga amane umgodi lo ungenwe ngamanzi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduze lomgodi weSilver Moon lingenwe ngamanzi ngemva kokudubuka. Kwesatshelwa ukuthi abantu abangafika ikhulu bengabe befile emgodini lo. Kodwa kube lokujabula ngemva kokukhithwa kwabantu laba abayifica minwembili. Imizamo yokuhlenga abanye kumbe ukususa izidumbu emgodini ilokhu iqhubekela phambili.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Indlala ezansi emandebeleni iyasabalala sokudale ukuthi kweminye imizi umangoye ulale eziko. Ukungani kuhle kwezulu sekuthiye inkulungwane zabantu balesi sigaba bebhekane lendlala embi kakhulu lumnyaka. UAlbert Ncube uyalandisa eseGwanda.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi ngoba zehluleka ukuthenga ezitolo ngenxa yokuthi azilamali ngoba kungasayamukelwa imali yohlobo lwama-bond notes kulesi sigaba. Unkosazana Andile Dube emapate uthi sebethwele amagabha avuzayo.
Ungakhangela ama-price ezinto yiwo kakhulu asithirela ulaka ngoba ungakhangela asafanani lekuqaleni. Ungakhangela imchova ayisagadeki, isinko asisathengeki, uzizothiwa sifuna amarandi. Okusizwisa ubuhlungu ukuthi thina elizweni vela silawa amarandi, amarandi asekhulu kodwa sizothiwa afuneka. Kodwa esikucelayo ukuthi ngaba sidingela phela lama-organization asilethela ukudla basincede.
Uhulumende sekume inani labantu abakade bethola umumbu osekudale ukuthi inani lalabo ababhekane lendlala liqonge. Umnumzana Edgar Ncube weSimbuka uthi lokhu kuyamangalisa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wakhuluma phambilini ukuthi umumbu mnengi kakhulu njalo akula muntu ozabulawa indlala.
Kubuyile i-food program yona le abantu akade bephiwa ukudla bezothola ukudla but kulabantu abangu-14 akade bequnywa village. So ngizibuza khona ukuthi nxa kuthiwa ukudla kuningi abantu endaweni ukuthi bangezelule njengoba isimo sinje bona bayaqunywa. Ngilowo mama omncane osesigabeni seGungu, umuntu ogulayo, ngumuntu okade esehlelweni lololo lokuthola umumbu wokuthi otholwa izigogala ezalukazi but to my surprise ukhitshiwe engumuntu oyehlulekayo, umuntu ongasakwanisiyo.
Umnumzana Lifa Dlomo eMagwe oleminyaka okuzalwe ngamathuma esikhombisa lanhlanu ngomunye walabo abakhalela uncedo lokudla oluvela kuhulumende.
Amumu umuntu uthwathe nzima ngoba emakhaya indlala iyasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi sakudlala, izulu alikho, salimba sokufile, angazi uhulumende uma asincedisa angenele kancane.
Omunye okhala ngendlala unkosikazi Thandiwe Sibanda oestezi othi inkokheli zelizwe kumele zithathe amanyathelo ngendlala ehlasele uzulu emaphandleni.
Amumu umuntu uthwathe nzima ngoba emakhaya indlala iyasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi sakudlala, izulu alikho, salimba sokufile, angazi uhulumende uma asincedisa angenele kancane.
Izulu liqale ukuna ngamandla kuleviki kodwa amabele bevele esethile, kukanti iningi lezakhamizi kalizange lisalima kulandela ungani kuhle kwezulu kusukela nyakenye. Unkosazana Nobuhle Nyatho emawane uthaba kulimileya kusoze kwenele.
Izulu siyalibona sibilinengi kodwa into khona thina abanye asilimanga. Le nto zokulima silaza sichatsha-chatsha manje nakathesi ukuthi sichathe futhi khonoko zindima oqala kwatsha but lezi ezinye esasizichathile hhayi kungconywana sizadobha sidle sibili labo zithiye bombuya khonoko kukhona. Kodwa amafutha ayadura abantu ezitola athengeki. So asazi shuali sisizi ukuthi kumbe intengo yamafutha layo ngayehla kumbe mbija nakumbodobi bona labo kuyenzela ukuthi sifake ezitshebeni.
Nake nohulumende ubike ukuthi abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli 2.4 million bazafuna uncedo lokudla kodwa leli nani lilakho ukuba seliqongile okwamanje. Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe i-Orders njalo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uyalwazi udubo lwendlala esemakhaya.
Abantu indlela sebephila ngayo sebezitshele ngayo ekuseni abantu bazidlela ilambazi labo abaningi lingelathukela abanye futhi balobuzima lobo ukuthola yona impuphu abantu bayalamba. Siyabonga ezulu selinile abantu bayaquntadelele bayaqutolude izinto zikhwele kakhulu. Angilashuwa ukuthi kulomuntu okwaziyo ukuthi emakhaya kwenzakalani. Emakhaya abantu bayahlupheka.
Kusenjalo kolunye udaba umbalisikazi waxotshwa ngabazali esikolo seLumen Primary esethezwa umlando wokufundisa abantwana ukukhonza uSatan. Kubikwa siyaliswe uqalwa umsebenzi kwesinye isikolo edolobheni leGwanda lapha kade sokuthiwa ekhona ngabogatsha lwezemfundo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Swithan Chirotsa intatheli izindaba wabotshwa ngesikhathi sokutshengisela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ungomunye wababotshwa ngesikhathi sokutshengisela lapha, ungasitshela ukuthi kwahamba njani uzubotshwa?
Kwaba ke ngithatheli izindaba ezeBritain ezangifakela i-message efoni zathi zifuna ukusebenza lami. So mina ngabe ngiphendula ngaleso sikhathi ama-WhatsApp nabo-Facebook konke lokhu bekuvaliwe. So ngilethemba ukuthi bakhona abasebenza nsithi amapholisa asebenza sithi abekhangele ama-message ngoba ngingathi akuhambele vele le mizuzwane eminingi ngabona amadoda la awe-Magnet House abe-Central Intelligence Organization sebefikile egedini babe ngitshela ukuthi hhayi sibuye ukuzokuthatha. Ngangikhayela izikhwama zabo ngibona vele angani kulezi dumba angani kulo nyawo lwenkukhu nathi abona ukuthi lapha vele ngazama uphisa namadoda la kutho ukuthi bengambhokoza sibili ngomlilo.
Manje kwahamba njani kusukela lapho sizwa kuthiwa wayavalelwa eKami? Ungasitshela ukuthi eKami kona kwakunjani?
Yabona ivalelwa eKami mfowethu vele ngifana lokuthi ngezinye indlela ibale elithi ukuthi indawo yengcekeza ngoba indawo yangikhona vele ingcolile. Ukudla kwangikhona awuso kudla lokhana ohlelekileyo. Ingubo zangikhona akula zangubo ngale ngokwamalembu nje ale ndawo yangikhona iyacanda hayi lukhuni indawo yangikhona. Kodwa ingcekeza vele khona laphana ujuthi izivotho eziningi vele hayi kazi soke zibe le ndawo enhlanzekileyo okuthi vele imikhuhlane ibhahile.
Ukudla lapho kuyini okudliwayo okusolayo lo?
Kudliwa ispinach lendumba. Kodwa ispinach leyo mfowethu iyabe imnyama chu igcwele amanzi vele yane ukubilisa vele ayikho mnandi njalo uyidla nsuku zonke yonke imini lokho zenizibotshwa vele zidla ispinach. And indawo yangikhona vele lapha badlela khona iyabe ingahlanzekanga ngoba imigano vele badla 4-4 kumbe 5-5 akulo umuntu odla yedwa khona. Odla yedwa ngulowo ophathele umgano izihlobo zakhe. And kube le ndumba ukhona mbona ngamalanga awesino mbeno lwesitanda bakhona abapheka kuhle but ila ngelilodwa kuphela amanye amalanga vele hayi indumbalezana vele ziyabe zingafuthwanga njalo silamafutha akumnandi kwesinye isikhathi indumbalezana zingashoda vele afaka amanzi abathi yona umsobho kodwa kuyabe ngamanzi vele hayi kulukhuni ngoba vele awuthinki ukudlovela phansi phela akuvunyelwa so suku zonke kuyabe kuyispinach ndumba spinach ndumba spinach ndumba
ekuseni ke kudliwani
iporridge amahala ngifika khona phana sasidla emganini siyi-5 one mgani omunye uyabe elinathi iporridge ngekhona lakhe lo mgani singesikhiwa from the corner of your plate
inathwa khonapho iporridge yakhona
inathi iporridge naleyo
akula zipunu
hayi izipunu azivunyelwe jile izipunu vele azivunyelwe ikunathi umbe usebenzisa umuntu ukhota naw nxa usebenzisa umuntu abanye abasoke bekuthanda ngoba sebebayakutshela ukuthi sufake amathe phakathi kwelokhu so kulinathi iporridge la labe lingu-5 kumbeni-4 nxa ufuna ukuthi uzidlele uyakungcono ukuthi itobo abathandekala bawuphathele owakho umgani abalutshane yona abanjani amgani yangikhona vele ngeplastic ayakwazi ukuthi iplastic yabile amafuthi ngakele ukugeziswa umgani leyo vele kuyakuyingqekeza njalo nxa omunye kuqhubela umgani vele uyawuqhubela umgani ongcolileyo vele siyakugcela iporridge na siyathele enye iporridge phezu kwalena leyami iba lelitikami vele litsho ukuthi ingqekeza
ingubo ke zikhona ingubo zokwembatha
ingubo sinikwe ingubo kwaunindaba namhla ka-29 January ikho lapho esinikwe khona ingubo vele sesike sathova amaviki amabili le ngubo zona ziyana vele le ntwalo yazi kwesinye isikhathi vele uyayithola ihafu ngoba abanye bayehluleka phela ukuthi lokhu nje bezigcine kuhle phakathi kobusuku abanye vele bayabegqagela phezu kwengubo abanye bechaba phezu kwengubo so kulandela ukuthi kwezinye isikhathi abanye bayadabula omunye athi hayi amsoke ngilale phezu kwengubo eyabe ichaphazwe ngomunye so bethi okay mina ngizathatha ihafu yami wena thatha ihafu yakho uzichaphazele yakho ingubo kodwa safaka i-complaint mhlaka-27 ku-deputy officer in charge
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga kulabo abaphathisa ukuthi mina ngibe phandle ngoba amahungahunga ayengokuthi mina vele ndilobele phakathi ejeleni gcine ngilamacala baningi abantu abangincedisa ukuthi ngithole inkululeko ngoba vele engayinguzwa ngiphakathi hhayi kwakulukhulu
hhayi lathi sibongile lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza intatheli zindaba ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi nguGonyethi ungumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe sihlaziya imisebenzi eyenziwa lugatsha lwakhe
ye thina ugatsha bethe sikwenzayo ukuthi sincedise omama nje okumbe sitsho nje ukuthi yimi umgcini sihlalo wabomama at national level ku-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr Thokozani Khuphe siyazama ama ngamandla wonke ukuthi omama singabancedisa njani kakhulu ngama-projekthi khona lokho kungama-projekthi okuncinyane njengoba landizazi ukuthi umumo welizwe lethu umi njani akula mali kodwa siyazama ukuthi omama sibafundise ukuthi bangaziphilisa njani okunjengokuthi bafuye izinto ezinjengabonkukhu lokwenza okungama-projekthi okokuhlanganela lokho kokuthi ngesindebele kuthiwa yikuthayelana angazi ngesikhiwa ukuthi singathi yikuthini kodwa ngesindebele kuyeliyatshayelana okuzimadlanyana okuncane ukwenzela ukuthi khona lingabi ngabantu labana abeyama kakhulu ngoba abantu into eseyabulala omama lapha elizweni lethu lezimbabwe yiluhlupho lololukhona sebephonguba ngabantu nje labana abafuna ukuncedwa nje kodwa umuntu engenzanga lutho manje mina ngolwazi lwami olubanzi ngoba bengisebenza kuma-NGOs thina sithi nxa ucela emuntwini ucela impupho ungaceli impupho uzuyecela konke leseko konke lenkuni konke lophini sithi siyakujiyisela imbiza yakho so thina kwelethu ugada ngapha kwelwabo mama siyabajiyisela kodwa sibathiyele ulwazi ukuthi azenzele eyedwa angazathi nxa eseqedile sebuya futhi sezokucela futhi okuthiwa khona imali leyani okuthiwa lokhu za ukuqalisa ukwenza iprojekthi angithi so thina singamqalisela ngemadlanyana esiyabe silayo sesisithi kabatshayelane bona imali-ke namhla batshayela umama lo sasa batshayela umasibanda sasumankomo silabo zethu bethu abangu-5 esibafundisa bona ababafundisa ukuthi ungahlala uyamile isikhathi sonke leso sikhahla mhlana sibola kutho ukuthi la uyawa
liyayithola yini lina imali yokuqalisa njengebandla njalo liphezulu yini inani labesifazane abakuhlelo lwenu
kuba phezulu liphezulu sibili ihlandla lakhona kodwa njengoba lakuqale xa seningijile ukuthi akula muntu ongawaziyo umumo osezimbabwe kutshintsha imali zitshintsha every day yathi lisithi lilungisile libhajethile ukuthi ayi le imali izakwana omama abangaka nxa sibancedisa kodwa liyathi lisiyafika lapho kungade lisiyamele lithathe ama-products angikhona sithole ukuthi si-times 3 imali yangikhona yilo lunye uhlupho lwakhona esihlangana lapho kukanti ngayinto ejikeneyo okokubaqalisisa besikuzama ukuthi sibaqalisise and then bese besenza khona kuyani ukuthi bona bayijiyise imbiza yakhona esiyiphehlileyo
inhlelo zenu lezi zisebenza kuhle kakhulu yini emaphandleni kumbe emadolobheni
inhlelo lezi ziyasebenza kuhle sibili emakhaya lakho emadolobheni kodwa emakhaya ngingakunika enye i-example ngike ngaphuma mina ngaya kwesinye isigaba e-Martinot okuthiwa kokonkosikazi ngahamba ngithwele ipheya yama-tennis ngafika amathenisi lawana ngathi bomama nanka amathenisi lawa amathenisi lawa ngiwachiya kini amathenisi lapha ayimalini bangitshela bathi amathenisi lapha ayi-$18 ngathi nxa eyi-$18 ngipeya amathenisi lawa liwasale liwathengisa lingawathengisa amathenisi lawa i-$18 yakhona yayishota mbijani ukuthi thenga ithubhu yethukela lyane letheni ngathi ngifuna liyethenga ithubhu yethukela ngayikwaniseli ukuthi bayithenga ithubhu yethukela ngakutshela ukuthi wathi kuseyafika udisemba imali ababelayo ngeke ukukholwe nxa ngikutshela so ngabuyela ngabafica sebelithengile ithukela balithengisa 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 baze bagcina sebethenga imbuzi
leyo balaleli ibiyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi ngugonyeti ongumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile logonyethi isikhathi du sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.